umthwangwa lokho kwabonwa ngabantu bemathibeleni the Midlands kuseduwa igugula hundi kakazange akuzwe kazange akubone nxa wayekubona wayengomunye wabo laba ababekwenza yikho singathi thina into le ilesimenemene sesimangalisayo ukuthi amaviki amabili nje adlulileyo bathembisa isizwe ukuthi baletha inguquko kuzaba lotshintsho endleleni ilizwe kade liphethwe ngayo ngurobert mgabe nangu sebeqalisile ukuphumela egcekeni ukuthi kulolu daba olwemashonaland lemathebeleland kabatshintshi ngoba umgabe layo kade wakukhuluma ukuthi into le abantu kabakhohlwe ngayo yena umnanga khona lo sengupresident kathesi wathi yena into yeguquko ond is a closed chapter uyabona nje ukuthi fanga ungusomlomo kamnangagwa ukuthi into le kuthiwa isigqikele emhlabathini nje ingasaziyo esikutshoyo thina abakubonayo esedla ubuhlungu lakathesele ukuthi sidla ubuhlungu singabantu bemathebeleland ngohlupho lwegugulawuni sithi kuyifanele ukuthi ihloka likhohlwe elakwenzayo esihlahleni kodwa phinde isihlahla sikhohlwe ukuganyuma kwaso lihloka ubuhlungu esibuzwayo asingeke sizidube ukuthi abantu bemashonaland bayabuzwa ngoba abakwazi esakubonayo nje asikuzwayo singazidubi ngakhona lokhu bafake isawudo lebilebile phezu kwamanxeba asebantwini bemathebeleland le-Midlands akunanto ebuhlungu njengokuthi nxa ufele isihlobo sakho ngendlela ebuhlungu eyafa izihlobo zethu sikhanyele umuntu akutshela ukuthi khohlwa ngakho kuyabambelela inguquko
pho lithi kwenziwe njani babumzila sizabona yini yena nangagwa eluphatha lolu daba njengoba kungomunye wabantu ababikwa bezingqungquthela zalolu daba
akula nto engenziwa ngukhulumende okhokhelwa yizanu baba asivumeni njengabantu bemathebeleland ukuthi ilo nalo okade khangelela ukuthi kungikhuza kuba ne-justice phezu kwento egugurawundi abantu kasivumeni ukuthi akula hulumende wezanu p f even olabantu bemathebeleland ngoba abantu bemathebeleland abakuzanu p f balaphana nje ukuba izanyongwa umthado lowo kayiso wabo umthado lowo ngawabantu emathebeleland and kusobala kuzani ukuthi akuna muntu emathebeleland ongayikhokhela izanu athi eyikhokhele ngupresident kuthiwa uvula amanxeba imbali yegugurawuni akusoze kwenzakala asikuvumeni singakuvuma lokho sesizakhangela imizamo yesibili imizamo yesibili ukuthi wona lo mbuzo ombuza wona ukuthi kwenziwe njani kumele siziqoqe thina abantu emathebeleland sikhulume sobala ngazilinye ukuthi sifuna i-justice phezu kwento yegugurawuni.